sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 23 kuMpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Mnangagwa lamhla okhethe owayeyisiphathamandla sebutho lesizwe umnumzana Constantino Chiwenga nomnumzana Kembo Mohadi ukuthi babe ngabasekeli bakhe kanye lokuba ngumabhalane besibili kubandla leZANU-PF.
Bekuvele kukhanya ukuzilazila kwamnangagwa ukubana ufuna ukufaka bona ikakhulu uChiwenga bevele kubonakala ukuthi uvele uzafaka yena embonga ubana njengoba enguye ohluthula umbuso ezandleni zikaMgabe. Kuyazakala ukuthi Mnangagwa kavotelwanga ngumuntu o-appointwe efakwa yi-army.
Umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi abantu ababulawa kumbhuqazo wegugrawundi kumele bangcwatshwe kutsha ngenhlonipho kusukela ngoNcwabakazi lanxa kungela mvumo kuhulumente.
Akube lokuwina ama-election bese sithatha labo abayenza ubuhliwi sibahambise e-court sixolelane labo bazexolisa laba abantu ababotshiswe uma sekule evidence kwaye ema-court amathambo lawo sesiwafihla kahle.
Siza kuzwa isiphathelane lemaphandleni kanye lezemidlalo kuwona lo umsakazo wenu we-Studio 7. Umongameli Mnangagwa lamhla ukhethe owayeyisiphathamandla sebutho lesizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi ukuthi babe ngabasekeli bakhe kanye lokuba ngumabhalane besibili kubandla leZANU-PF. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inengi lithi sekusobala ukuthi ilizwe selibuswa libutho, njalo indlela kamongameli Mnangagwa ekubonga abamfaka embusweni. Uchalimani webandla lezaphu emathebheleleni South, umnumzana Matthew Sibanda uthi akumangalisi okwenziwe ngumongameli Mnangagwa, njalo kuyazakala ukuthi umnumzana Mohadi ngumngane wakhe.
Ukungena kwaChiwenga lo Mohadi bekuvele kukhanya ukuzilazila kwaMnangagwa ubana ufuna ukufaka bona ikakhulu uChiwenga bevele kubonakala ukuthi uvele uzafaka yena embonga ubana njengoba enguye ohluthula umbuso ezandleni zikaMgabe. Bekufanele vele ambonge ngokwenza kwakhe ngoba kuyazakala ukuthi Mnangagwa kavotelwanga ngumuntu o-appointwe efakwa yi-army. So akusimangalisi thina besivele sikubona ukuthi ngiyozamfaka ngoba abanye bafakile besuka kwi-uniformu wahlobo bafaka kuba ngominista. Umohadi bekuvele kungumngane wakhe, siyakwazi sonke ukubana besexotshiwe i-G40 ubana udlelana lo Mnangagwa.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi lokhu bekulindelwe ngabanengi.
Ukuthi njengoba sekungena ibutho ivele yilibutho elizaphatha, uMnangagwa ulibutho, uChiwenga libutho, uzakhumbula ukuthi uKembo Mohadi vele libutho. Kungabe kuyikuthi nje uKembo Mohadi loMnangagwa bakhipha uniform kudala khona la ngabo 1980 kodwa balibutho. So kakumangalisi muntu ukuthi babe khona laphana, ngicabanga ukuthi bonke umuntu bekulindele.
Umongameli webandla eliphikisayo ele-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu uthi umnumzana Chiwenga uphiwe umvuzo wokukhupha owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esikhundleni, kukanti umnumzana Mohadi ufakwe njengomceciso.
Esibili ukuthi khona sokusobala ukuthi indaba leyi ebukhokheli bukahulumende sokumele ukuthi kube yinto ye-army, yinto yamasosha. Okwesithathu ukuthi abantu beZimbabwe bazilungiselele ukubuswa ngamasosha, hayi lokho abakulwelayo. UKembo Mohadi sithi thina ngumceciso nje wabantu ebantwini beMathebeleland. Ngala mandla angawenza nxa umqhathanisa noChiwenga, uChiwenga nguyo otshitsha abantu labo ukhipha uMgabe afake uMnangagwa. Yena ngumceciso nje ukuthi abantu bakithi bakhohlise ukucabanga ukuthi nguhulumende wabantu beZimbabwe. Akulahulumende wabantu beZimbabwe la, nguhulumende kaMnangagwa lamasosha.
osakhulayo uThando Gwinji uthi sekucaca ukuba ibutho lahluthula umbuso ukuthi okwenzakala eZimbabwe akukho emthethweni njalo umthethwandaba sekumele uthathe inyathelo.
Kuhle kwacaca ke khathesi ukuthi le ebesiyenzelwe eZimbabwe yikhu ngoba umuntu akasoke aphomba ukuretire esisotsheni ahle aphiwe iposition ukuba ngu-vice president. Ngikhuluma kakhulu ngoChiwenga. Nga ojudge bethu bayakukhanyelisisa ama-courts ethu akukhanyelisise khona kuyani ukuthi sivumele ikhu yayenzakala emehlweni ethu. Kufani kakhulu kwi-appointment kwakhona.
Asizweni umbono wesakhamuzi sakobulawayo umnumzana Louis Mhlanga.
Abantu abahluthula umbuso bavele banjalo umnangagwa lebutho abalandawa ukuthi abantu bathini ngoba bavele bahluthunela umgabe umbuso sebesenza umathu.
Lokhu kwenzakala umnumzana Mohadi ekhulekelwe eminyakeni embalwa edluleyo ngumfundisi odumileyo umnumzana Shepherd Bushiri owamtshela ukuthi uza kuba likhosi. Iningi lithi umnumzana Chiwenga usebenzise ibutho ukuhluthula intambo zombuso kumongameli Mugabe ngaphansi kwendikimba ethi Operation Restore Legacy. Umongameli Mnangagwa ubezilazila ukukhetha abasekeli bakhe ensukwini ezedluleyo njalo kucatshangelwa ukuthi ubelindele ukuthi umnumzana Chiwenga achiye umsebenzi kubutho ukwenzela ukuthi bengephuli isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uthi abantu ababulawa kumbhoqazwe weGugground eMidlands leMatabeleland kumele bangcwatshwe kutshanga inhlonipho kusukela ngoNcwabakazi kusiya kumfumfu ngomnyaka ozayo. Kodwa iningi lithi akufanelanga kudilizwe ubufakazi kungathonisiswanga abaphatheka kulokhu. UBathabile Masuku sethulela lolu daba.
Ekhuluma enkonzweni yesikhumbuzo sabantu ababulawa kumbhuqazwe eyenziwe ngelanga lokuthakazelela ukubunjwa komanyano phakathi kwezaphu lezanu PF ebise Stanley Hall, umnumzana Dabengwa uthe kufanele abantu beqale ukukhangela indawo lapho okwalahlelwa khona abantu ukuze amathambo abo abuthwe angcwatshwe kutsha. Uthe umhlubulo weMatabeleland usule ngcitshi ezizahlola amathambo lawa.
Asivumelaneni into yokuqala ukuthi izulu liphela ngezikhathi zabo August siyabo September October siyekuthi amathambo lethu likazulu lizikhangele zonke izindawo bazazi ijahaleliana elinye elikhulume kuqala lithilo ukuthi lona labona ngetsholotsho. Ake lizikhangeleni zimakwe indawo zonke lezo sivumelane ngelanga elithize sithwala amafotholo amabhokisi sizawathola. Sihambeni siyekhangela siyegeva ama-mass graves lapho kwakhona abantu bayini. Suke lapho bazokutsho abanikazi balabo bantu. Sesilazo ingcitshi ezikhona eMatabeleland esezafundiswayo ukuthi zidlukanise amathambo ukuthi la umnikazi namo lwa umnikazi namo nganza kuyebhalakwe khonapha engaliswa khona. Ngemva kwalokho sizokuba necebo lokuthi udaba lwakhona zikuphatha zikusa ngaphi.
Umongameli webandla le-ANSA uMoses Mzila Ndlovu uthi umqondo lo muhle kodwa kumele kuqale kukhulunyiswane lezihlobo zalabo ababhubhayo njalo kube lophenyo ukuze kungadilizwa ubufakazi.
So I see onto umuntu yedwa njonga sokuma lapha nathi mina mfuna ukuyangcoba abantu labana kutsha. Kulabantu izihlobo zalabo bantu kulama organizations avele kade khuluma ngeGugulawande ngaphambilini kwabo Dabengwa. Kulama interest groups akhona afuna ukuthi labo bangaphathisa ngolwazi. So kuqakathekile ukuthi phakathi kwakathesi laleso sikhathi esikhulumayo kwenze umsebenzi wokuletha wonke umuntu kube lokuhlanganisa umcabango ukuthi kwenziwe njani. Njalo kubulubulo ungcwethe obufunakalayo okumele ukuthi singadlali ngoba singadala omunye umonakalo phezu komonakalo.
Umnumzana Felix Mafu, owenhlanganiso ye Post Independent Survivors Trust, uthi kumele kungadilizwa ubufakazi, njalo ababulali baqale bathonisiswe amacala abo.
Ngibona ngani abantu bayaphangisa ukuginya bengakahlafuni. Akube lokuwina ama-election bese sithatha labo abayenza ubukliwi sibahambise court sixolelane labo bazexolisa laba bantu ababotshiswe uma sekule evidence kwaye ema-court amathambo lawo sesiwafihla kahle.
Umqondisi webhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelana lombono kamnumzana Mzila lomnumzana Mafu.
Inkulumo ethiwe ngoba udabe ngangivumelana layo kakhulu ngoba sokuthethe isikhathi eside kungalanto etshengisa ukuthi ngenzi kodwa kuzabe sokudiliza ubufakazi kangathi kungenziwa njani.
Owalahlekelwa nguyise ngaleso sikhathi unkosikazi Similo Gwebu uthi uyajabula nxa kusiba lethuba lokuhlonipha ababhubhayo ngoba balahlwa njengenyamazana.
Mina ubaba ngomunye owabulawayo ngesikhathi seGugurawundi. Ngakho angizwa ngilokuthaba kakhulu nxa ngisizwa bethi bayathatha amathambo abo babangcwabe kutsha. Ngaso kuyukuthi bayabafihla kuhle okulesithunzi sibili. Hayi, ngiyathaba kakhulu. Kodwa ngisuke ngibe lo mbuzo khonapho ukuthi babulalayo bona bayetheswa yini icala kumbe kuyahle kube yikuphela kweGugurawundi. Bathonisiswe ngalokho abakwenzayo kungaphumi kuphelele emoyeni nje.
Kubikwa kwabulawa abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 emathebeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987 ngesehlakalo seGugurawundi. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya kukahulumende wakhe kodwa kazange axolise ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Linjani mahlabe Zulu, linjani Zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m., lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Meter Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Land of Sunshine.
Sokuqhamuke ukungazwisisani phakathi kwebandla le-MDCT lapho umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai ethule umbiko lamhla ephikisa ukukhulunywa isiphathamandla saleli bandla okucatshangelwa ukuthi ngumnumzana Douglas Monzora kuphephandaba le-The Daily News. Umnumzana Monzora ubikwa ekhulume ngendlela okuzakhethwa ngayo amalunga kumanyano we-MDC Alliance kodwa umnumzana Tsvangirai kulandule lokho ngamazwi abetshengisa ukucunuka okukhulu esithi umnumzana Monzora ubezikhulumela umbono wakhe nje. Njalo kalalungelo lokukhuluma ngalokho kodwa isinye isiphathamandla se-MDC Alliance sisole kakhulu iphephandaba le-The Daily News. Sizabe silazisa ngokuthi udaba lolu luzaphetha njani. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana namuhla kuhlelo sixoxa lo Councillor Brenda Mpofu Gawod 23 Mlume 2 Enkaye. Sicubungula udaba lokuswelakala kwemali elizweni ngesikhathi iningi lilungiselela ikhisimusi. Siyakwamukela kuhle.
Hayi, lami ngiyakubona. Awusupha abantu abesifazana kathesi emaphandleni ngikuqansa kwentengo zenezithi intengo zezinto ziqansile kakhulu ezikolo lezitolo. Kuqansile sibili, yikho ngani kuyasikhathaza kakhulu ngokuthi lokuthi sithole ukuthi siyagayisa ngani ngoba ngale makhaya siyagayisa. Awutholi imali yokuthi ugayise, sizugcina futhi uthatha igokoko uhambe lalo usiye esigayeni ubuye ukhuphe igalani ugayise igokoko elilodwa. Yikho lapho kulobunzima khona, zonke izinto zangikhona sezithengwa ngamabele. So nxa ungela amabele kuthithi kawusadli ngoba le zitolo zikhona ezinye izitolo okuthengwa khona ngamabele. Uyahamba uthela ibhakede lakho siyathenga isitolo ngamabele, siyathenga kumbe uthenga ithukela kumbe uthenga isepha. Njengathi thina omama sithole nzima kakhulu sibili, uhlupho lolu luyasi-affecta kakhulu sibili, sisebunzimeni.
Nxa umuntu ethenge ngamabele bamnika yini intshintshi yemali?
akula intshintshi kayikho sibili ngoba ungahamba esitolo uthwele ibhakede lakho sithi 20 kg yomumbu wena uyabusiya thenga i-cooking oil ukuthi imizi yakho iyethenga ngebhakede lonke nxa uthenga ithukela uyathenga ithukela sidobha lamahlamvunyana lokuyisithi kwabantwana i-intshintshi siphelile sithenga lesawuto sokuphelile kule bhakede lokhuya kunzima sibili bakhalkhuletha kwaphana ngokuthi ithukela nto yabe $2 50 cents ibhakede lona bathi $5 kwezinye izitolo bathi $6 lathi sizabona ukuthi kungcono ngiye laphana lapho kuthiwa yi-$6 khona ey'nxenye zadobha ithukela ngidobhe lamahlamu ngidobhele lokuyisepanyana
sokulo uhulumende omutsha lo abantu balethemba lokuthi engenza umumo ube ngcono
hayi akula mehluko ngambona ukuthi kuzaba nomehluko angikwazi kumbe kuya ngokuthi intsha kwesikhathi but kamboni ngoba izinto khona ziqansa zisiya phezulu kakhulu ngingazi kumbe kuyatshintsha kodwa kunzima bona enkayi laphana esenta anti sile ebhenki yethu laphana izina baye bahlala ivili yonke umuntu bekhe elindele imali khonaphana uzokuthiwa khona hayi thatha ama-discard ngemali engaka wona khonapho uyabe ufuna imali uzokuthiwa thatha ama-airtime uyawasa ngapha ama-airtime uzathengisela bani yona vele imali ingekho ungaze wathatha ama-airtime lawo sowumele ukuthi ufike ekhaya wathengise ngoba i-airtime iyidola siyathengisa ngegalani galani 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 vele kuyafana nokuthi sithole nzima kakhulu umuntu uyakwanisa ukuthi aye layini aye ebhanga laphana thatha okuyi $20 abuye futhi abe sesiya esitolo sesiya dinga ukuthi anjani athenge futhi aswipe ngekhadi neliyana kunzima kakhulu
manje ngesikhathi esinzima kangaka abesifazana balungisela njani abantwababo ukudla njengokuthi sekubuya isikhathi sekhisimusi nje bebathengele labo kungabathabisi
kunzima ke lapho kuzaba ngabanye labanye ukuthi uthi abazakudla yilabo abalabantwana basemazweni yibo abakhanya ukuthi siza kuya kudla kibo ngokubana kunzima
ye ukudla okuholiswayo ke
ya ukudla okuholiswayo kukhona but lakho ayisikho okwabantu bonke ngokwevulnerable ngokukhethayo ukuthi ubani ungcono ubani hayi ulelungelo but khona ukudla kwakhona sibilayo kuyabe kuright ngoba umntwana bamnika i 10 kg eyomumbu bamnike i 2 kg yebinzi then base bemnika i $2 ekuthatheni fish oil nxa kulo mntwana omncane ekhaya lakho bamnika le porridge but kayisibo bonke
leyo balaleli bekuyingxoxo lo councillor Brenda Mpofu okawa 23 emlume 2 enkanye asidibaneni njalo kweziphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Besikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abedlula amachumi amathathu lambili 32 babhubhile engozini yomgwaqo eIndia lamuhla lapho ibhasi ebibathwele iwele emfuleni. Ibhasi leibikwa bigijima ngesiqhubo esimangalisayo izama ukwedlula enye imota duzane lebholoho. Umongameli weleFrance Emmanuel Macron useNiger lapho akhuthaza amabutho avela elizweni lakhe ukuthi aqinise ukulwisana lamalwe cacha. Uhlangabezwe ngomnye wakhe walelo lizwe umongameli Mohamed Sofaw. Okwamanje sesilichiya ezandleni zentatheli izindaba yeStudio 7 uVusisizwe Mkhwananzi esethulela eziphathelane lemaphandleni.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampa bafubembu
Ikudibana zihlobo kuhlelo lwezemaphandleni igama nguVusisizwe Mkhwananzi Namhlanje ngisegungwe lapho senkoka khona lo mnumzana Edgar Ncube ngodubo lwamanzi ababhekane lalo Mnumzana Ncube siyakwamukela kuhlelo
Ngiyabonga Mkhwananzi igungwe isemathebeleni South eGwanda South kuWatchpoof ngaphansi kwaChief Umathe. Igoqela omakokwe Mbatana Ngombe, Malipuluhulu, Simbuka, inqelelana lo ward 16 kubozelezele Thakadiyawa lakombizo. Siphakathi kodubo olukhulu kakhulu ngoba indaba yamanzi isithwali senzima kakhulu selokhe kwaduka amadamu azange aphinda lungisizwe izulu like lana loma line kancane alizange kuvele kube lamanzi amayo so kwakathesi hhayi vele siphakathi kobunzima obukhulu kakhulu okungangokuthi lapho esinatha khona ezibholaneni sinatha kanye kanye lezifuyo zethu okuthi asazi ukuthi laloba lingana izulu amanzi singawathola njani ngoba even izibholane zakhona zinlutshwane ukuthi kazenele abantu abahlezi ezigabeni zonezo.
Yiwaphi amadamu adilikayo kulesi sabelo nyakenye alokhu engakalungiswa?
Kulele gunge yona le engikhuluma ngikuyo kule Maliphuluhulu kule Matangumbe yiwase engathi aseduzane kakhulu esiwasebenzisayo lezifuyo ezikwanisa ukufika zinathe khona.
Okwakathesi izifuyo zenu lizinathisa njani?
Kusekunzimeni ukotshoza khonapha ezibholaneni sinathe kanye kanye lazo then abakhwandisayo bayaziqhuba baze bayafika ethule emfuleni banathise khona emfuleni ezinye zikhi zingahamba zivele zisine zingasaphendukanga ngoba ezinye zicakile ukuthi lokuhamba imango emide azisakwanisa ukuhamba so kunathisa kwakhona yikuthi umuntu avukele la yayegotshokotshoza izifuyo zakhe zinathe kumbe nxa uhlala duzane lapho kulesibholane khona sungayenza ukuthi abantu nxa sebeqedile ukukha amanzi ntambama ubususiyanathisa-ke zokuseka usuku so hhayi kusebunzimeni kakhulu.
Zithini zona iziphathamandla kulumango ngodaba lolu lokulungiswa kwamadamu?
Akula nto ekhona ekhulunywayo kwakathesi mnumzana Mkhwananzi engingakwaziwe ukuthi kumbe uhulumende kakwazi yini ukuthi silohlupho lolu kumbe akalaso isifiso sokuthi asisize ngoba besikhangelela ukuthi thina njengezakhamizi sofika lesi sikhathi kuyabe kule nyathelo efelithi yethu so angikwazi ukuthi kungenziwani kodwa thina esikukhalayo ukuthi aluka ayavuselelwa la madamu ngoba wona la amalutshwane amancane akhona lawo seyagqibeleka okuthi angaze abambe amanzi amanzi awasahlali isikhathi eside abuya atshe masinyane so ayebefuna ukuthi aphandwe ashoniswe futhi obekukuhle nxa ngamadamu lawa abelungisiwe izifuyo zinathe emadamu abantu bethole ukunatha ezikhotsho ngikhuluma kanje kulabantu abanezikhotsho zabo lezinye ezivele ezinye zabantu nje bonke uyathola ukuthi ziyakhilwa kube lesikhathi esithile sokuthi khathesi siyavulwa abantu bakha amanzi njalo kuvunyelwane ukuthi hayi umuntu ngomuntu ngelanga ubele athole 60 liters so hayi impilo yakhona inzima kakhulu.
60 liters yenela ngelanga?
Vele ilutshwane kakhulu ngoba angithi abantu njengaisikhathi lesi isikhathi sokutshisa uyathola ukuthi umuntu kuyabe kumele linathe njengemuli kumele kuphekwe kusetshenziswa wona lawo manzi so hayi 60 liters yabe ingamanzi amalutshwane kakhulu and ngendlela okutshisa ngayo nxa uvele utshiselwa awusuziphonga uhlale uginqile ulephunga lokuginqa kuyamele la uthole amanzi okugeza so hayi kuyinkinga kulukhulu ngiyabe ngifisa ukuthi ngithi mongameli silamulele kulolu hlupho esiphakathi kwalo aluba ungasilungiselela izikhalazo zethu kuyisicelo sokuthi aluba engabe lalele.
Mnumzana Ncube, sokuyisikhathi sekhisimusi, bakhona na ofisa ukubafisela ikhisimusi elihle?
Ye, bakhona mnumzana, ngilo mama wami engingelaye lapho engikhona kathesi uvakatshile usigweru ngimfisela ikhisimusi elihle uvakatshela umfowethu okhona ngale kuzoba lo dadewethu umama wami kuthiwa nguLois Moyo umfowethu enguThemba Moyo ngizoba lo mama wami futhi ukhona apha eBhungwe okuthiwa nguCoster Moyo laye ngimfisela ikhefe elihle kakhulu lezihlobo zami nje zonke ngibe sesiba lo dadewethu ongaphetheya kwezilwandle okuthiwa nguMiss Queen Dube le muli yakhe ngibafisela ikhefe elihle kakhulu lo mngani wami ngimthanda kakhulu engafunda laye sazana njengabantwana bomfazi kodwa ngumngani nje sahlangana esikolo ukuthiwa nguThabane Dube kuselizweni lasebuthwana laye ngimfisela ikhisimusi elihle kakhulu.
Mnumzana Ncube siyabonga.
Lami ngiyabonga mfanani.
Lo Dube kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi saseBhungwe umnumzana Edgar Ncube asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguVusisizwe Mkhwananzi.
Sibonge uVusumuzi Mkhwananzi obesethulela iziphathelane lemaphandleni. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uMhlanhla Dube uxwayisa abadlali baleli qembu ukuthi bengalokothi bephatheke kumidlalo eyaziwa ngokuthi ngembeji ngekhefu lapho abadlali abamaqembu achiyeneyo ababumba amaqembu abo emalokitshini abahlala kubo bayebheja ngemali leqembu lakwelinye ilokitshi ukuthi eliza nqoba lithathe yonke imali. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Isizini yomdlalo wenguquko leZimbabwe siyafika komlindo uyacina njalo imidlalo izaze iqale ngomnyaka ozayo kodwa lapha kunjalo abadlali abaningi batholakala bephatheka kumidlalo yembeji. Esikhathini esiningi nxa imidlalo idlalwa kuyabe kungela nompembe ofundele umsebenzi kanye labavikela ukuthula baye bengekho okuyisimo esenza amaqembu engathakazeleli ukuba abadlali bawo bephatheke kuyo limidlalo. Isiphathamandla seqembu leHighlanders uMhlanhla Bahlangene Dube uthi isivumelwano esomsebenzi abasilobelana labadlali sikubeka obala ukuba abadlali beqembu leBoso akumelanga betholakale bedlala ezikwakweni ngesikhathi kumele behlabe ikhefu.
Hayi, off-season vele kayidlalwa, i-professional player ile contract kayidlali imani game. Umfana odlala imani game iyahlawuliswa xa ingatholakala ukuthi wenzile lokho. Ikungezwa kuyabe kusenziwa ngabafana nje xa bekwenza, kodwa into abayikhunjuzwayo mihla namalanga njalo kubhaliwe kumacontract.
Udube uqhubekele phambili wathi imidlalo yembeji ifaka abadlali engozini yokulimala njalo nxa sebelimele bagcina besiba ngumthwalo wamaqembu.
Ngithi uyabona ukuthi bengalimala kumba eqhuzuka kumbe ephuke sokuyindleko ekuclub, sokuyindleko ngendlela yokuthi sokumele simelaphise, sokuyindleko ngendlela yokuthi nxa engasazenelise ukuthi aqalise isizini ngesikhathi kade meliqalise ngaso, sokuludubo kithi njengeclub. So i-professional player akumelanga ikwenze konke lokho.
Ingcitshi zemidlalo zithi umzimba womdlali kumele uthwele ukuphumula ngesikhathi sekhefu kodwa abadlali bona bathi baphatheka kumidlalo yembeji ngoba abanye babo bedinga imali ngoba bevele bedlalela amaqembu angaholisi kuhle kuthi lalabo abahola ngcono imali yabo kulezi nsuku iyasilela ngoba phakathi kwesizini bengezelela iholo labo ngemali abazithola nxa benganqoba ama-winning bonus. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Paul Matavire Umoyi sile themba likholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Umongameli Mnangagwa lamhla ukhethe uMnumzana Chiwenga loMnumzana Kembo Mahadi ukuthi babe ngabasekeli bakhe. Njalo isiphathamandla sikahulumende uMnumzana George Charamba nguye owethulela umbiko esithi uMongameli Mnangagwa ulandele isisekelo sombuso ekwenza lokhu. Umongameli webandla lezaphu uMnumzana Dumiso Dabengwa uthi abantu ababulawa kuGugurawundi kumele bengcwatshwe kutsha, kodwa abanye bathi hayi kungenziwa kungela mvumo, lokhu kuzagqiba bonke ubufakazi abantu laba abakwenzayo bengasathonisiswa. Olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.